Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasikwe rotasi kisizathu sokholisa ukuthi khona yena uzaqhenza kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lesindithatha impilo yakhe asikisizathu sokholisa
umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe waye ngumongameli uRobert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Intala ngasitheli izweni abangamtheli izweni ekasikwerekelaseleni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo ye-World Cup kwele Qatar lapho ele-Morocco elinqobe khona ele-Belgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa duze ukuthi khona yena uzaqolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lesindithatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembiki ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela eZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizabe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esedlulise ebantwini ukuthi igama elithi Xavier Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yibo dinge abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele. Ngisakubona nje ukuthi hayi kuzakuhleleka njani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Xavier Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda ukwenziwa i-Congress ye-ZANU-PF. Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla le-ZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabe mela ibandla liphi?
Kuqakathekile kudinga ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe kaNcebeka ne-ZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abatsha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sekufika isikhathi sokuthi kusungule ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobho la.
Hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi insuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa simfake uKasukwere. Kodwa esikwaziyo ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona labamsekelayo bazomvotela.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingeza abatsha zinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele duke sizazifaka emphakathini mangazibika manje uyazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba kuhle kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana nabo abanye ngabaphakathi khonapho kusystem abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mtutsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yukuthi wonke umuntu owaza waba kubandla leZANU PF especially wabafika ebangeni eyafika ngekhasekweni sokuthi waba ngu-national political commissar uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangeni ngayo ukuthi athise phandle kuphendula njani. Umuntu okwazi kakhulu akula muntu owakathi xolisa akula muntu owakathi bhala incwadi akula muntu owakathi yenza lokhu nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphenduke. In fact umuntu abangamtsheli zona abangamtsheli zona kasikwelekelaseleni likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo nxa uke waxotshwa mhlawumbe nxa usonto esabatheni bakufaka phansi koswazi u-elda nxa uphenduka uphenduka uyi-elda beni anti uyathi ukuphenduka suke watshiya i-church iyaphenduka lawo phela uqala umzini phela khonapha phansi uphenduke futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani izani iphisi yamkweleta ukuthi mina lele mbuyele ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuseli amandla lawa abayathola from mama lowo yikho benganabo akakunanzeleli yikho bengafuni ukuzivuma khona kokuthi amandla abo becabanga ukuthi balawa so mandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF akula muntu ongakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa-ke khona vele iZANU PF ungasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe ngakho yena kumele axoliswe kambe angaxoliswa yini
nxa esithi yena wayemele abulawe lokhu yizinto azikhulumayo yena asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke bakhona abaningi abanjengabomzembi bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni egandawa ababanjwayo bakuthi wafikile ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphile ngasathe akulo wabulawayo okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje kazikhulumi ngesikhathi sangikhona kodwa akula muntu eyafuna ukubulala umuntu bonke basaphile ababeba nje abangahlabalekanga. Yena ukhathukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe arare wahlala wahambe lafamashe wasebaluleka sekula maqala asisabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayeza kufa ngo-2018 lapha akuyakhona. So akula muntu emina nixolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupolitiki bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue politically ngasikhangele indaba zombuhlaze kwelakithi.
Ye kodwa ngasikhangele sibili ubonanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukakasukwele lalaba abavuzayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikweli uke wabusa ngesikhathi ene-National Political Commissar weZANU PF uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikweli engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika ikhulu esabelweni se-Migli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale le-House of Representatives ledale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisane le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Sixoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela lezulu, siyathethela sithethela njengabantu abayimuli. Okuyisikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikhwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumabakazi ngesintu. Silungiselele wonke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into kuphekwa utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho ngihlala khona kumbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga kanimabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba yinyanga ka-Okthoba engathi ngumfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu o bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sikhangeleke ukuthethela nduna singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona nani njengabambalabana ngiqalile ukuthi singabantu abashungu esilelukhono lathi esikwaziyo ukuthi ukukhono lwethu kuyasebenza. Njenganduna ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele benze izinto ngesintu sakibo ngoba labo abelungu labo linjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigcine utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi lemuli ukuthi imuli zizekwazi ukuthi izinto zokibo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikonelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele sidele iy'nkonzo zethu ezivele zisebenza ngokwanakezelela kwethu kuyahamba abantu baye kwebula ingqoza abazake bahambe baye kuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphethe izinyawo zabo kube nemithizo ethile ephethe izinyawo zabo. Ngingala ngomama asebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi nxa kusenzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene lomsebenzi wabomama okuthela izulu. Kujayele ukuthi akake umlimayeni ukuthi endlula engikhangelele ukuthi into lezi fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilawo iy'nkolo zazo ezingafani bezizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lenduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sobe isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakade sigcinayo lapho esihamba ezihosheni amathunzi okufa yena ulada angazake aze asithiye sodwa unkulunkulu othembekileyo, unkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele-ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izaga 15 lizakhumula abane lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. Uthi uSolomoni kwizaga 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo, uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khuma labo abantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala becabana njengoba sike sasho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle, kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo nemiphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngisho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume ngezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini. Sengitsho lakulo ilizwe, umuntu aphunga ukutshengisela ubuwula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Kwesinye isikhathi bazibone ngathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kunokuvula umlomo utshengisele ubuwula bakho. Usisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulile, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ubana usisize, usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhuba ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini laphambi kokusubakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande, lijaha elihlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila Mthokamtembo ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khona pho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Hayi, siphilile baba.
Ye.
Nina ngapha
koBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje, sibonayo nalo umdlalo engekho emhlaba yona lo. Ye, kodwa iyasihlupha lapha koBulawayo ngoba amagesi asale senzima.
Ye, so singathi uFundani Ndimande mbani? Kungubani wena?
Ufundani Ndimande, hhayi singathi ile ndoda ebuya lapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje ngahlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi uBulawayo ngiyamumela futhi, mhlawumbe ngingamtshela loku mpela.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo, sibili usaqinile. akutshela ukuthi wena uphila ngani khona lapho kobulawa.
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo ngangisezimbabwe university ngafundela into zabo economics labo finance. So bengisebenza kakhulu le organization okuthiwa yi-TIMEA ebekusenza izimali kubo-South Africa. Ngengasebenza ebubi Rural District Council ngirevenue service khona phana kuningi engikwenzayo khona futhi ku-NNCA laphana kumthakazi wami Vilikazi Cultural Association la ubona umgubho ngo-September yikho esasiwuhlelile khona phana. So kuningi esikwenzayo.
Ye nxa ungatshela abatsha sibile ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane lawe impilo yakho iyangaphi khonapho ezimbabwe.
Ngasikhangele impilo ezimbabwe isinzima kakhulu mpekaduke ngoba phela angithi abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi ithenga ama-yusa hlale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngubhu zomhlaba sebephila ngokubheja ibhora ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa wonke umuntu uyathengisa esitarade ethi zothengisa kunjalo ucouncil la iyababopha kulesi pho likhulu kakhulu te zobulayo la impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwangaphambi kikukathane nizokathane abantu baninzi esente akusakhanye ukuthi kuyiwanga
lesikhupha-ke lo sakhulayo ufundani Ndimande khona ngale-ke kobulawayo. Ungathonela kusese baba Sibongile.
Ngibonga kakhulu sekamthembe Themba.
Ye lingakhuthwa luhlelo lwabatsha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhuselwa kule Qatar bathi lumncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Usezele njani usipha lolu daba kanye lempumela imidlalo edlalwe namuhla.
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibeyisibonelo sokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yakuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain. Okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yibe lizanqoba leMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi iWorld Cup leyi hayi kuyadlalwa sibili manje hayi kunzima bathi kuvela lamaye marisazi athi singakhangeleli but hayi kuna kuyadlala kuyadlala sibili kunzima ngayabona hayi amadoda ayashwetha omeso Ronaldo bona abesibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima kodwa ngiyabona kule Spain ngiyabona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kade sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain ngizwangiyesaba sibili bona ni team engaba le problem iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwithize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili iGhana ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenziwe le-Mexico nge-2 kanya kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu umncedisi Gumede futhi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanithola amanye players so abasayesabi ama-big names lakoCristiano lakwathi so noma bedlala laphana bazidlalela kuphela usakhonfide uthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi lawana bedle amathimu lawana amancane lawa sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhotsonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lothe ngxenye esinye isikhathi kungaba yibuyanga ngoba kuyahambelana ukuyanga le performance yakho. Ibhora liyenziwa yi-teamwork. Nxa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezikakhoji kusukisela ngosuku lwakuqala amboni ukuthi siba le mpumelelo.
Ulizwe Sweswe, umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa elecholocho ele-FC Platinum kanye lele-Talent Vision, uthi impumela yemidlalo esidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kule Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilazo kulo nyaka ku-2022 World Cup yese-Qatar, mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke kurayithi ngoba ubuya siyawabona amathimu amancane. Surprise amathimu la makhulu khonokho kwenza amathimu amancane sethi hayi ibhola liyadivelopha.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo, iqembu leCameroon lizadibana leleSerbia, eleSouth Korea lizancikelana leleGhana, eleBrazil lizadlala leleSwitzerland, kuthi elePortugal lizadlala leleUruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Okwamanje iqembu leCroatia lidlala leleCanada, ikhanya liyakhokhela ke eleCroatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you, Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Christ wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo, ungumculi wegospel obuya eFlabusi, endaweni yasemahole ozelwe ngo-1987. Ukhule ethanda umculo, uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-albhamu amabili so far, eyokuqala ithi Ngiphethe uJehova ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, yesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngokumdumisa
nangokumdumisa.
Lo nyaka uliphathele isingle track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le single track. Libusiseke, lisayimamela ngegama lika Jesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke, uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngesihlukaniso sesikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwele wabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe sisalibutho esikhundleni, futhi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwele uyakwazi kumele akwenze uma efisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo, uthomba sithemba uphi Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.